Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoazo mwuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesibili mhlaka 19 Lwezi 2018. Igama lami ngu-Kip Stube. Endabeni zethu namhlanje, abamasonto okholo lwesikristu bathi balomlando omkhulu abangawudlala ekulungiseni udaba lombhuqazwe wegugurawundi.
Into eqakathekileyo ukuthi kwaziwe iqiniso, ngoba iqiniso lingumuthi.
Kulejaha elaganyulwa inyoka eselile lamalanga ayisithupha lifele emgodini.
Bangena ngasemgodini ngelilanga basebe bonaze ukuthi kulenyoka phakathi. Bathaka amanzi babilisa bathela bathiya iviki bonke. Futhi basebebuya kwesibini sebeqanti mhlawumbe inyoka siya. Bangena bathi wangena omunye waphuma wathi kayiboni walandela omunye. So lowo kugcina nalowo ngiyomshone phakathi wangena-ke sephethe umkhonto bakuzwa sekomela phakathi.
Abalandeli bomsakazi weStudio 7 bakhuluma ababhekane lapho.
Athisa abantu bayalungiselela ukulima lokunye, kodwa hheyi kunzima izulu langikhona kukhanya ukuthi ikhona yini kumbeka likho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazi. Abamasonto okholo lwesikristu bathi balomlando omkhulu abangawudlala emzameni yokulungisisa udaba lwegugurawundi kanye nenkokheli yosiko. Amazwi la aza ngesikhathi ikhomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha isithi isiqalisile ukubhada lolu daba lwegugurawundi, njalo ithi isiza kuthekelela abantu abaphathwa kubi ilumbhuqazwe. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umfundisi uSenesibanda.
Ngibona ngani lokhu kuqakathekile, loba ngathi vele bona sebephuzile ngenxa yokuthi lindaba hanje indaba ibilokhu ikhulunywa ngayo. Njalo siyakwazi ukuthi thina isikhathi sabo sesingani sesidliwe ngumangoya ngenxa yokuthi likhomishini. Ngibona ngani ingathi ngaphambanisanga engxenye ngabe sisalelwe iminyaka emihlanu ukuze yenze umsebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi lumsebenzi omkhulu njalo lumsebenzi uqakathekile elizweni lethu leZimbabwe, ukwenzela ukuthi kutholakale indlela yokuthi abantu besigabeni sangathi emathebeleleni laseyentabazwe bathole indlela yokuthi kuvaleke isimo lesi esenzakalayo esombhuqazwe lokuthi bakwanise ukuqhubekela phambili ngempilo zabo.
Bakhona abantu besishoneni mfundisi abathi nxa kukhulunywa ngodaba lwegugurawundi lolo bathukuthele kumbe babuyele emuva, ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu abayisindebeleni nxa bekhuluma ngalolu daba bathi kwakungabantu besishoneni bebulala abantu besindebeleni. Kambe kumele sikukhangele ngaleyo ndlela yini, kumbe kumele kukhangelwe njengoku ukuthi laba kwakungabantu abalutshwana, kwakungumgabe labantu bakhe kuzano PF abalutshwana abahamba bayahlasela emathebeleleni?
Ngibona ngani yikho kudingakala ukuthi lolu hlelo lube khona, ngoba nxa i-National Peace and Reconciliation Commission izangena ebantwini iyezizwela ukuthi abantu bathini, bathi kwenzakalani, bona ngani yikho kuzanceda ukuthi kati vele lolu daba lwaluvelela ngathi lusiya ngaphi. Singeke thina saphendulela abantu, kodwa niyakhola ukuthi nalabo abangazwisisiyo ukuthi kwahamba njani, nxa lindaba izafaka egcekeni kuchasiswe kuzwakale ebantwini abaningi ababa yingxenye yalokhu, kumbe ngathi abasala belinyazwe yilesi sehlakalo balahlekelwa zimuli zabo, azachasisa ukuthi kanti vele ngobani ababebuye khonapho lapho ababekhona, babethi bathunywe ngubani. Ikanti njalo hanti i-commission isuke ebantwini izakuya nakubantu labo abazaqanjwa ngabantu, njengendlela le sibone kusenzakala kule-commission kaMogland ukuthi kuyadinga inxazombili ukuze kuzwakale ukuthi kanti vele iqiniso lingaphi. Ngoba enye into eqakathekileyo ukuthi kwaziwe iqiniso ngoba iqiniso lingumuthi.
Libona ngani mlandubani elilawo kulolu daba njalo elingawudlala ekulungiseni lolu daba?
Kuyadingakala ukuthi kube lohlelo oluzaba khona iNPRC ibuya ibe khona iNPRC ingasekho. Lolu hlelo ke siyananzelela thina ukuthi abamabandla, abafundisi, amachurch bakhona kuzo zonke izigaba zethu lapha eZimbabwe.
Umfundisi uSeni Sibanda ngowenhlanganiso yeChristian Alliance ubexoxa lo ntuka Melinkomo weStudio 7. Kulejaha elaganyulwa inyoka ngolesine ngeviki ephelileyo eselilamalanga ayisithupha livele emgodini eLupane. Isihlobo labomakhelwane bathi sokwehlule labo abacitha umlilo abe-fire brigade abavela ewange lezinye indawo ezijiyeneyo abazame ukuthi bangene emgodini lo kuyakhipha isidumbu sikaSandile Mguni weMkarabule village kuward 12 eGomoza. Umnumzana Mphithizeli Khumalo, omunye walabo abahlala duzane lomuzi lapho uMguni afele khona, uthi akusaziwa ukuthi abantu benzeni ukwenzela ukukhipha isidumbu sakhe emgodini lo ongemva kwendlu yokupheka.
Bangena ngasemgodini ngelilanga basebe bonazi ukuthi kulenyoka phakathi, bathatha amanzi babilisa baphela bachiya iviki lonke. Futhi basebe buya kwesibili sebeqanti mhlawumbe inyoka siyafa. Bangena wathi wangena omunye waphuma wathi kayiboni, walandela omunye naye wathi kayiboni. Omunye ma elandela wathi yena uyibonile phakathi emanzini ibodela fishisa. So futhi beve sebeluse umkhonto ukuthi mhlawumbe ma iphakathi bazayigwaza. So lo ukugcina nalo uyomshona phakathi wangena ke sephethe umkhonto bakuzwa segomela phakathi futhi bezwa intambutha isela muntu batsho njalo bona. Then kunaziyaba ukuthi ushithi umuntu usefile ikureporta kwabantwini.
Njengoba sokule viki akula bantu abazame ukuthi bamhlenge khonapho kumbe ngithi bakhiphe isidumbu sakhe?
Ukumhlenge hayi bazama sebathi bafona ngefollowing day kwazabuya imota zivela eluphale mhlawumbe amapholisa. Kuhlele ukuthi wabuye ziye mhlawumbe sezivela kobulawayo namanje nje kulethe kulama fire brigade efome wanti asabe imoto eziningi kuthi lamhlanje wokucina ukweza abantu basande. So uze kwabuya umlungu ikhiwa laba abenyoka ufikile mpela la wazama ukungena mhlawumbe uhamba abo 20 meters omgodi lo ngathi 49 meters. So uhamba ama 20 meters wathola ukuthi ngasenele umzimba wakhe uyunjani uyibhudle. So ucele sarendethi yakungenele phasi abalahle intambo bathe sebesarendile. Manje basekusele kungena izakhamuzi bese zisukile kunesebeprepare ukuthi oyihlobo omunye ozinikele ukuthi angangena. Ngemva kokuthi sesisukile izindaba esizitholayo ukuthi ingenile wahamba 46 meters ngakhanye ukuthi ube le oxygen le ebotshelwayo ukuba hambe ephefumula ngayo. Ngishithi kukambe iphayiphi le-oxygen bambisele asetiphandle. Mhlawumbe basazozama futhi yena kuthi umbonile impela uyakhanya kodwa-ke nesandi kuyamkhipha. So futhi bafane ndilala kusasa lingefayimalini lokucika laba sebekwenza sezizakhamuzi kuphela.
Singathi kuyaziwa yini ukuthi inyoka bani yena le engabe imgamule?
Awukabile qinisa kahle hle ukuthi ngabe inyoka bani inyoka ma yabonwa ngabantu iphakathi emgodini isemnyameni. So kungakabi lo muntu ongayishiyeli osebenza lapho la eseyibonile ukuthi inyoka bani. Ngazibona uma beli-describe ashanti kwabe bekhuluma nabelungu abazinyoka bona sebefanekisenye imunye wabotaaiangalibiso bathi inyoka eyabe iwele kodwa sizakwaziwa ukuthi inyoka eweleyo iyahlala esikhadini iyabe isidlala.
Kuza lunga yini?
Kunzima manje ukuchasisa ukuthi ma sebalithela sebehlulekile ukukhipha ngoba isemili okuzalwa khona umfana abathi bafuna umfana ephandle. Ivindala abanikazi bomuzi ngoba umgodi lo ungaphakathi ekhaya awukhona ngaphandle egangeni ungaphakathi ekhaya ngemva kwekhisi awusacaci kahle ukuthi kwathaba kugqitshela umgodi oyi-49 meters wona ungaphakathi ngemuva nje kwekhisi kuzahlale kanjani.
Umnumzala Mphithizeli Khumalo isakamuzi seGomoza ubexoxa leStudio 7 eseLupane. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna ukuba labalandeli abafika phose isigidi enkabazwe abalamaphepha ebandla le-ZANU-PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya eMashonaland West uyabonga abantu abavotela ibandla le-ZANU-PF laye kukhetho lukamongameli olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Umnumzana Happy Mochi Tsiba owebandla le MDC uthi uzaba lokulisana okumangalisayo uhulumende nxa ingabopha umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leli. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Chronic libika njalo ukuthi umnumzana Mangaliso Ndlovu, umphathintambo wezamafektali, uthi uhulumende kasoze afake umthetho wokumisa ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kweleZimbabwe.
Ndaba wemutoko ya kuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda lani basechipinge wabakuthwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona iStudio 7 eye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usule insuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelani lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ye, manje ke soke isikhathi senu ukuthi phela likhulume lathi khonapha sizwe ukuthi lifisani njalo lokuthi libhekane lani endaweni ezijeneyo. Nxa ufisa ukuthi ukwenze khonokho ke fitizela khonokho ongazani ke kuthiwa record WhatsApp kwesithumela kunomboro ethi 011 202 465 0318. So ke sesizadlala ke khonokho okufisa ukuthi sikudlale khonapha emoyeni. Ake sizwe ukuthi lamhla abantu bathini.
Ngimudele indaba nxoze ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uSolomon Mahlaba. Mina ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi. Ngisuke ngo-2004 ngoje ngoFebruwari ngibuya eBotswana. Ukuphila eBotswana kuyaphileka ye khona kodwa silezi nkinga eziningi njengabantu beZimbabwe ikakhulu endabeni yamaphepha okuhlala kuleli lizwe. Ayahlupha ukutholakala njalo ayadula ukwenziwa. Imali esiholayo thina njengabantu abasebenza kwethu incane kakhulu, ungeza ke ukwanelise ukukhipha imali engango almost like 5,000+ like 5,500 or 6,000 yokubhadala umuntu ongakwenzisa amaphepha lokuthi wenze. Ukwathi ke wena uhola imali lezi-2,000 ngenyanga. Yizi izinto ezinye ezibuhlungu kithi thina abantu ukuthi siphile, siyaphila yencane ngathi ngibe lenhlanhla ngathola umqhatshi wangiqhatsha wangenza lawo maphepha. Hayi, ngikuphileka ngono lwanxa nje imali yakhona eyabingencane. Into esinye singane iyasibulala isimo esekhaya ukuthi kwathi kabasafuni ma-bond notes, so sofuna ama-US dollars, so kuyamele siwathenge ngapha ngemali edulayo sihambise ekhaya. Ekhaya afike lawo aphelele emoyeni engasabi levalue ngenxa yokuthi ekhaya akulanto eyithiwe i-straight iqondile. Ukathi ke bekungaba kuhle ma kungathiwa ekhaya kule mali eqondileyo lathi khonokho esincane esingane sizama ukuthi sikubuthanise ngapha sesingahamba ekhaya sizama ukudala amathuba emisebenzi. Ngoba nginje mina bengingumuntu ebesebenza ekhampani yezicathulo i-footwear, ngiyakwazi ukuthunga. Lo nkosikazi wami ule certificate se-cutting and designing, like i-fashion designing. So konke lokho yinto ezivele emoyeni ngoba ngapha senza imisebenzi nje yonke ongabe utholile. Sisebenze ezindlini, sisebenze ezingadini, sisebenze emapulazini. Kukathi-ke uyabunga u-technician but ngapha sizasebenza ukwenza ukuthi uthole ukuphilisa abantwana. Besifisa ukuthi nje ngaye siyaphathisana ezweni lakithi lilunge lathi sikwazi ukuthi sibuyele siyekwakha la esakha khona senze yonke into efaneleyo. Ngiyabonga.
Mina igama ngubukhosi Ndlovu lapha koBulawayo, kwamanje ngisendlini yayo iBulawayo. Inkinga thina esibhekane nayo napha eZimbabwe ukukhwela kwentengo yempahla ezifunekayo ezindlini lapha. Uyabona kunje nje sibhekane neholiday elizayela eKhisimusi, kodwa-ke ubunzima esibhekana nabo ukukhwela kwentengo yempahla. Njengokwamanje i-RKP yenza $8, $8, $8, okusho ukuthi-ke impilo iba nzima ithina elizalwane zeZimbabwe masibhekane nokuthi masiphila nje sigama-extended family okumele sibasapote basemakhaya ukhangelele emuli ohlelingayo lapha koBulawayo. Ngokunjalo kusuka kube nzima ngemali eholwayo ama-$300-$400 awasakwani aseneli ukuthi ayithengele lapha imuli yakho lapho ebhadale renti bese uyakhangela nemuli esekhaya. Ngokunjalo siyakhala kuhulumeni ukuthi uhulumeni kasikhangelele into ezinjalo kwesize lezimpahla ngokuba impilo isuka ibe nzima kakhulu okwamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuthola ngisayethu.
Igama lami ngumizezo ndlela edinga. Ya, kathesi abantu bayalungiselela ukulima lokunye kodwa hheyi kunzima izulu langikhona kukhanya ukuthi ikhona yini kumbeka likho. Umuma umgadi izinto zinzima ithele nzima ngebhondi leli imali asikwazi ukuthi sizaphila njani kuleli lise lethu. Ngiyabonga ukukhuluma emsakazweni e-Studio 7.
Siyabonga kakhulu ke lingene phela emsakazweni kunapha ke lijobhele elifuna ukusitshela khona. Siyabona ke kulo Ruben Muzaza uthi livuka njani Kips. Ngivukile kakhulu ke mfowethu. Nkululeko Nkosi la ukhona Musa Mazibuko la ukhona kuzobuya lo Thembi Nkomo. Siyabonga kakhulu ukuthi ikona khona abagift emnkosi la ukhona ku Facebook sikugangele Bonwell Dube la ukhona. So ke nxa ufisa ukuthi ukwenze khona kwesifisa ukuthi usithumezele khona uthumezele kunombolo 801-202-465-0318 ngi WhatsApp leyo. Siyabonga.
Samalame u-Esakubamba emculweni ngibiza ngentombi yabelungu ngikhuma enkayi.
Ye okwamanje ke wothi sibone ke esijalo kokwenza nxa sikuthi sikhangela ezemazweni. Amanye amalunga edala le-Senate akubandla nama-Democrats asephanyeke emthethwandaba udaba lokukhethwa kwamnumzana Matthew Whitaker ngumongameli Donald Trump ukuthi abambe isikhundla somshutshisi omkhulu wakwele Melika. Kulabantu abacothoza ilizwe le-Turkey besithi likhala ngokubulawa kwentatheli ezindaba kodwa ke kube sokusithi lona ilizwe livalele intatheli ezindaba eziningi. Yekwamanje wothi sizwe ke okuvela kwele Melika khonapha ke sithi Americana uhlelo lwethu esilwaziyo sonke. Ye uhlelo lwalamhlanje lapho sikhangela khona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika. Silobaba lapha ecingweni wothi ngizuthi silobani. Kunjani mfowethu?
Ngikhona kuthubele njani?
Ngiyaphila, ibizwa mbani?
Mina igama ngukholwani.
Isibongo ke mfowethu?
Isibongo ngundlovu.
Ndlovini, akutsho ukuthi eMelika lapha ufike nini la?
Nelapha eMelika ngabuya lapha ngo-2008. Sakabuya ngizodala ngoba ngasuka vele elizweni kungamanga kuthe so ngathi ngithole ithuba lokubuya lapha kahle ngabuya ngokuthi oqonde ukuzohlala.
Ye, nxa sesibona-ke impilo yeMelika lapho ungathi benjani?
Impilo yeMelika ukuyikhangela siqathanisa lempilo yasekhaya angingakayifananisi ngoba impilo yaseMelika ikhanya ngokuyikhangela kwami impilo eqondileyo, impilo ephilekayo sibi.
Yes, ngathi wena nxa usebenza sibili usebenza umsebenzi onjani kona?
Mina ngiyazisebenzela sibili lokhu ibhizinisi kwami nami nasengizisebenza ngakho lapha eMelika.
Ye, uthengisa izwitsi, uthengisani, wenzani?
Mina ngile msebenzi wami engiwenzayo umsebenzi wokwenza imota. Ukuthi njengoba kunje so uma ungabe uthenga imota mina umsebenzi wami ukuyithatha lapho ekhona ngiyisa lapho emele ekhona nationwide.
So uyahamba sibili uma omude unendleleni lapha kume njani? Indlela zinhle?
Hayi mgoqo, hayi mgoqo mihle kakhulu, hayi mgoqo mihle kakhulu, hayi khona kakhulu kakhulu.
Ye, singathi-ke ngakhona okokwenza kuyaphileka sibili?
Hayi ngalokho engikwenzayo sibili, hayi njengona ngisitsho ukuthi ngihlezi sibili angikaze ngibe lehlupho engingathi emsebenzini engiwenzayo ngingabe lesikhalazo, hayi konke kubhalansile.
Ye, singathi le muli ume njani khonapha nxa sikhuluma-ke ngawe sibili uNdlovu?
No, ngibaba isulo le muli sibili abantu abangu-4.
Aha. So uthethe lo mama ukhona?
Uthethe lo mama ukhona.
Ye, so ke nxa sesingathi siphethe ke ingxoxo yethu le lamhlanje
ubona ngizani nxa sukhangeleke okwenzakala eMelika kwezokhetho kambe kuhamba njani uyakuthakazelela indlela okuhamba ngayo
usitshe zokhetho lokamongameli
iye umongameli lamasenator into ezinjalo ubona njani okwenzakala khona
uyabona ke ngizokhangela zokhetho ngweleMelika ngendlela engibona ngayo mina ngangakawukhangeli ngendlela zokuba ngazwe ungangabikwazi ukuthi kulokhetho ngabe lusenzakala ngaphandle kodwa xa ungabe sibukhangela ngelozokuba ngazwe ulandelela lapho sinanzelela khona ukuthi kulokhetho lungabe lusenzakala ngaphandle ikanti-ke ma ukukhangela ngokwasekhaya ngisho noma ungabe ungekho ngelozokuba ngazwe uzavele ubekwazi ukuthi kulokhetho lamhlazana noma kulombangazwe wombangazwe la uyabekwazi ukuthi kulokhetho lalaba abangasuke embangazwe baqina sebesibakwazi ngendaba zokhetho olyabe lungakhonananga lena abantu badubekile ekhaya kakhulu nasikuqathanisa ngendlela zokuthi okokuvota lokho hhayi kusafunakala sibili kube lama-reforms nxa kungabe kukhangelwa ngendlela e-amerika okuhamba ngayo
ye so ke nxa sikhuluma-ke nge-amerika ngokwayo imelika ukuthi ukhetho lwangkhona alulakho lokho kuthiwa kuyatshontshwa amavoti kumbe into ezinjalo abanye bavota ngenyawo abanye bavota ngezandla abanye ngamehlo akunjalo
ngabe kutshontshwa hhayi kodwa emehlweni abantu mina angikaze ngibone kusiba lokuchudu-chudu kokuthi kutshontshwa amavoti ngaleyo ndlela ngaphandle kokuthi nje nxa njengangingathi phambilini nxa ungumntu wezimbangazwe ngawudlusa vele ukuthi ngitshontshele
awubona ke Ndlovu sibonge kakhulu ungathini nokusasa mnumzana
ngiyabonga kakhulu la mntu ube lelangelihle
ndivuka njani mthwakazi omuhle lamhla ke sikhona ngale ke kwele Botswana lapho sixoxa khona lesizalo lesezimbabwe wothi sizokuthi silobani sabona mama
yebo dibeli njani
siyaphila kunjani mama khona ngapha
hayi mina ngi-right
akusitshela ibizo lakho lesiphongo
ngusikhathele Nyathi ngilapha eHabron eButswana
uyenzani khonapho-ke manyathi
lapha ngisebenza umsebenzi wezindlini dube obumeide esiwujwayele ngebala lokuthi maid house helper yiwo umsebenzi engiwenzayo lapha eButswana
usebenza ezindlini ezingaki
ngisebenza about 8 rooms house qalisa kusesemnyama sibili ngokota 2-5 ngiyetshayisa ngo-10 p m ebusuku
awuphumuli manyathi kunzima kangakanani khonokho
hayi vele awuphumuli uyavuka nje ngokota 2-5 uqalisa ulungisela abantwana besikolo nxa besiye esikolo wena uqalisa ukuklina indlu kodwa lapho nguwe lowo le mdani uyayazi layo imisebenzi yendlini ayipheli uyabe lokhu uhamba laphana uthi uhamba laphana and umnikazi wendlwena akala stop uyabe lokhu ecomplaina kuphela sisebenza nzima dis
singathi kodwa kwebalinika yini imali khonapho manyathi
hayi imali akulalutho sibili ngoba imali mina engiyiphiwayo lapha tube i-1.3 yangikhona ngitshayisa ngomgqibelo ngitshayisa ngo-2 sometimes yabe ngikhona mphume emsebenzini ngo-2 ngesande futhi ngiyabuyela emsebenzini sometimes uthole imgani kumelele ufike ugezise imgani ngesande ungaphakulelwanga lokudla kwabo kodwa imgani yabo uyayigezisa
kunzima lokho manyathi pho-ke singathi wena
kunzima kakhulu abantwana basebenza ngaphansi kwesimo esinzima kakhulu kulelizwe
ye singathi okwenza sibili wagcina usenza umsebenzi onje kuyini wahamba esikolo kumba uzange uhambele esikolo
esikolo ngathi ngahamba thibe ngama ngo-grade 7 ngoba abazali bami babengalamali so ngathi sisasa ku-grade 7 indaba leyani yokuholiswa amabhuku lamapheni yayisivaliwe ezikolo zezimbabwe abazali bami bengasebenzi bake bathaywa kakhulu ngegugurawundi uba bavele wayengaphilanga wakuwathaywa kakhulu ngegugurawundi kwakutho ukuthi impilo yakhe yagcina iphelela ku-99 umama laye wahambahamba 2003 laye wabesikhiya so kwade kwaba mnyama emuva laphandle
singathi-ke ulaba nawakho kumbule muli kume njani empilweni yakho
kunzima dibe laba nama ababili one oyinkazana one ongumfana labo bagcina bebona ukuthi ngcono besuke kuleliya ilizwe bayephila bese-South Africa yikho lapho abangani baphilaphila khona akulalutho lakho kunzima ngoba njengafika umnawami ekhala ngokuthi usebenzela 200 rand ngelanga 2000 ngenyanga ngaphe loda ngaphe gada ngaphe labantwana so kunzima mna ndo mntwana oyethu
hhayi siyakuzwa manyathi silethemba lokuthi kuza kulungela empilweni uvalelisa abalaleli ma
ngiyabonga balaleli lonke elindlaleleyo ngisithi lani eke sizameni ukuthi next time shuwa nxa kubuya amavoti abantu beye bezama shuwa ingane iZANU-P F yasidlisa sometimes ngoba siye sileke ukusuka kiyo but siphila nzima kiyo athe zamabhasi sebulala abantu ekhaya ngiyabonga
hayi siyabonga ungathinelwa kusasa amanyathi ye siyabonga kakhulu-ke umanyathi wothi siboleke esilakho lamhlanje kwezomculo sile intombi yabelungu nasike intombi.
igama lami u-Esther Banda emculweni ngibiza ngentombi yabelungu ngiphuma enkayi. Amaphasaphasa ngaphansi endulo umadliwa umculo ngicula umaskandi umculo nje engikhule ngiwuthanda kakhulu ngikho ngakhetha ukuthi ngitshaye wona ngoba bengidlela engikhule nje ngiwuthanda besikhule nje siwumamela nje umculo kamaskandi. Akusibantu besilisa kuphela abawuculayo, ukhona umculo wamabi abantu besifazana unaloo nje engitshayayo umculo umculo wabesimame loyo Rekha bongani zoma, umkhulu wabesimama. So umkhulu vele mina ngikhule ngiyithanda kakhulu. Masengafisa ukuthi noma nje mangikhula ngiyithaye nje, ingakho nje ngicula manje masikandi. Ezidinyweni ngisebenzele nenkunzi yehlathi, ukhaya wamafika amahle. Ngikhula ngothando, ukukhona kunzima ukuthanda umuntu yena engasithandi. Kufanele ukuthi uyamthola umuntu, uzele ukuthi lo muntu lo sengimtholile mhlambe ukuthi mhlambe sakhe kade yena vele akathandi nje akekho lapho nje nasenhliziyweni yakho, maybe nawe uthandela nje abanye. Kufanele ukuthi nje sithandana wedwa. Ngayibhala ngesimo nje, isimo nje nami ngabe ngisibona sisenzakala nje, ngayibhala nje isikhathi esincane nje ngase ngibhale. Ngakhona le ingoma engizintroducer ngayo emculweni njengoba nje kuyi-album yami yokuqala, ingoma yami nje lami yokuzazisa ukuthi sifile intombi yabelungu, intombi yakoJamela. Yena ayithethe into eningi nje uzazisa nje futhi namhlanje ngifikile emculweni.
Siyawuza lapho umculo we-jazz sibili okuzwayo, kodwa-ke kuphela isikhathi lapha nxasisebenza siyaphela sibili, kodwa-ke siyayibonga intombi yabelungu beshayakho lapha-ke ezikamaskandi ungadina nokusasa mama. Sike zingakehlukani ukuthi sikhangeleke kathi nje zilande kanti sikhokhela namhlanje izindaba. Abamasonto okholo lwesikristu bathi balo mlando omkhulu abangawudlala ekulungiseni udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kule jaha elaganyulwa inyoka eselamalanga ayisithupha lifele emgodini eLupane. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje, asihlanganeni ntambama ngo-7:30 PM sikhuluma khona ngezesindebele phela. Kulibanisa uGibbs Dube.